Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Sibonga ke uBlessings Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lesingisi. Olamukela ngenjabulo lentshukulu. Kustudio 7 ngomvulo mhlaka 26 Mpalakazi 2022 nguPrathelis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
In terms of the constitution, the preliminary report must and should be given to His Excellency the President. So we have done that. In terms of the constitution,
namhlanje iCommission ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission banikeze uMongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo lokwehlukaniswa kwemingcele kwezokuvota olwe preliminary delimitation report. Lonyaka inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abahlala kweLembotswana benelisile ukuya ekhaya ngobuningi ngekhefu lekhisimusi laloba nje bebebhekane lobunzima bokudula kwendleko yokugada amabhasi lezimota. Kodwa ke osomabhizimusi bamabhasi bebejabula kakhulu ukuthola ukuthuthuka kwebhizimusi. Ingcweti zezempilakahle zikhuthaza ukuthuthukiswa komsebenzi wezempilakahle eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazi. Namhlanje abekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission CEC banikeze uMongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo lokwehlukaniswa kwemingcele kwezokuvotwa ole preliminary delimitation report. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Loba nje uMongameli Mnangagwa ekukhefu lakhe lokuphela komnyaka namhlanje umise kancane ukuphumula kwakhe wamukela ugwalo lwedelimitation. Ugwalo lolu luzaphawula ukuba imingcele izabe iminjani ngesikhathi sokhetho lomnyaka ka-2023. Embikweni okhitshwe isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Charamba wazise ukuba iparlamende eZimbabwe kuzamele ihlangane ngemva kwamalanga ayisikhombisa ukuze ihlaziye lolu gwalo. Umgcini sihlalo weZEC unkosikazi Priscilla Chikumba uchasise ngokuqakatheka kogwalo lolu.
In terms of the constitution, the preliminary report must and should be given to His Excellency the President. We have done that. In terms of the constitution, the delimitation period, which we commenced on the 1st of June 2022, will officially end on the 31st of December. We were obliged and required in terms of the constitution within that period, and at the conclusion of that process,
lokho okukusisekelo sombuso kumele sinikeze uMongameli ugwalo lolu. Sesikwenzile lokhu. Uhlelo lwe-delimitation olwaqala ngoNhlangula luyaphela mhla ka-31 Mpalakazi. Kumele uMongameli alubale lolu gwalo kumalanga ayisikhombisa.
Ummeli wange-Central edayele ePhalamende umnumzana Daniel Molokeli ongwebandla ele-Citizens Coalition for Change upha umbono wakhe ngogwalo lolu.
Namhla kwenzakale indaba eqathekileyo masikhangela ukhetho oluzayo kumnyaka ozayo, harmonized elections ka-2023. IZimbabwe Electoral Commission iyeneliswe ukusubmitha i-report to the Office of the President. Ngingathi uhlelo lolu lwe-delimitation olwalonyaka belutshiyene lololinye lwakalenziwa kumnyaka eyadlulayo. Maybe okunye okwenze kwaba nomahluko omkhulu ludaba lwe-social media, ukuthi eZimbabwe sekude social media. So umsebenzi weZimbabwe Electoral Commission uhamba usenza ama-consultation ube more public than ever. Ngingathi bazamile bona abezek uhamba bebuza ama stakeholders babizile imhlangano etshiyeneyo. Babuyile lewange lapha ngikhona bayenza imhlangano.
Umsekeli womqondisi obona ngezokhetho kubandla le-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga yena uthi uZulu katshelwanga izekhi ukuba imingcele leyi iminjani.
Abona lapha ukuthi uchairperson owezekhi uJustice Chigumba uhambise i-report eyokuqala kuNangagwa, i-report emayelana nge-delimitation kumbe ukudwetshwa kwakutsha ingcwele yamahodi lama-constituencies. Yebo, sikubonile lokhu ukuthi hhayi izethu ilandele umthetho, kodwa thina sihlezi sikhale ukuthi i-process yangkhona ayihanjiswanga ngemfanelo. Nxa sikhangela ukuthi i-report yona leyi ifike ku-stage eyokuthi ama-district batshelwa ukuthi amawadi azadazula kanjani, kuzokuba lama-constituencies batshela njalo ukuthi ama-constituencies aseza kuma kanjani. Kodwa thina njengebandla lamanye ama-stakeholders asiphiwanga i-national report kumbe ithuba lokuthi sibone ukuthi izekhi ama-boundaries wona lawa ahambise njani.
Umnumzana Barack Ncube webandla lezaphu uthi bakhathazekile ngenani eliphansi labantu ababhalise ukuvota ngomnyaka ozayo.
Thina njengebandla lezaphu asithabanga ngendaba ye-delimitation ngoba ekuqaleni kwayo sasixwayise ukuthi kukhangelwe isigaba ngesigaba ukuthi kulabantu abangaki abahlala khona lapho, hhayi ukuthi kukhangelwe ukuthi kurejiste abantu abangaki ukuvota. Ngoba singakukhangela ngale ndlela kusuka kube ngenye into ezaba lobandlululo, ngoba sesikhangela abantu abarejistu ukuvota ngendaba zodlame olwenzakala kwezepolitiki.
Uqhubeke esithi ukubeka kwemingcele lokhu kulakho ukuphazamisa ilungelo likaZulu lokukhetha inkokheli ezabasiza, ngoba ezinye indawo zilakho ukuba nkulu kulenani lezikhundla eziseparlamende. Izekhi ithi abantu asebabhalisa ukuvota kumele bayehlola ukuthi imininingwana yabo ilotshiwe kuhle na kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll. Ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi i-delimitation yalo nyaka iza kwehlisa inani labameli bezigaba edayela ephalamende, ikakhulu ezigabeni zemathebeleland. Abezekhi bathi njalo ekuhleleni kutsha izigaba zama-constituencies lawa izasebenzisa amanani abantu abayabe bebhalise ukuvota endaweni abahlala kuzo. Ngimele iThuthu 7 News eHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezilwela ilungelo loluntu bayamsola kakhulu uhulumende ngokuqhubeka ebeka imithetho engcindezelayo kwephula amalungelo abantu. Lokhu kungemva kwenyathelo likahulumende lokwethula kugwalondaba lwayo olwe-Government Gazette inguquko kumthetho owe-Criminal Law Codification Bill. Phansi kwalo mthetho bonke ababotshwayo, ikakhulu abalombono owehlukile lokahulumende, uyawusebenzisa ukubethesa amacala omvukela, ukuba ngabathengisi lokunye okuningi-ningi okokujezisa nje abantu labo. Abafunyanwe belecala phansi kwalo mthetho bajeziswa ngendlela ezehlukeneyo ezigoqela ukungavunyelwa ukuvota loba kuncintisa kukhetho kweminyaka emihlanu elandelayo. Kodwa ikhuluma le-Studio 7 umsekeli kaMphathi Ntambo ubona ngokwethulwa kwemibiko uMnumzana Kindness Paratha uthe yena akaboni okubi ngalo mthetho. Lonyaka inkulungwane lenkulungwane labeZimbabwe abahlala kweleBotswana benelise ukuya ekhaya ngobuningi ngekhefu leKhisimusi, laloba bebebhekane lobunzima bokudula kwendleko yokugada amabhasi lezimota. lokhu kungemva kokukhitshwa kwemigoqo ebise leminyaka emithathu ibekiwe yokumelana lobhubhane lo-COVID-19 phakathi komnyaka. Intatheli zindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukugcapha imingcele eminyakeni emibili edluleyo bekulukhuni ngenxa yemigoqo eyafakwa ngamazwe atshiyeneyo agoqela eleBotswana kanye leleZimbabwe kuyindlela yokulwisana le-COVID-19. Kodwa lo nyaka ulandela ukuyethiswa kweziqondiso ze-COVID-19, inkulungwane zabeZimbabwe ezisebenza kweleBotswana sihambile ekhaya ukuyaba nesihlobo labangane ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Lokhu kulethe injabulo kunenge lokubhizimusi yezimoto ezithwala uZulu, kugoqela umzana Busani Moyena osebenzela enye ibhasi ihamba phakathi kwe-Hebron le-Harare.
Aya kubhizi sekuzokuqala mhla ka-22 kungani kuyaphithizela le bhoda amakhiwo angikhona heyi kunzima kakhulu but from 23-24 hhayi kungani kunganeni hhayi abantu bahambile ngendlela emangalisayo le khisimusi ogubhu labokhulu bayajabula kathesi bakururuza sikile uthi abajabula nabahambile abantu thousand.
Omunye wakhe umnumzana Welcome Matara osebenzela erenkini yeHebroni uthi bekuphithizela lo nyaka uma uqathaniswa leminyaka emibili edluleyo.
Kuyelihle kakhulu abantu abajabulekhaya bona abantu abaningi kakhulu more than 1000 people wonke obuningi babo ukuthi
noma nje kulabantu abaningi abalubhekise ekhaya ngekhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha, kulabanye abafana lomzana Godfrey Moyo bona abaphathise ezimnandi kodwa bedlalela ikhisimusi kweleBotswana.
Hayi phakathi kwe-holiday leyi, hayi holiday leyi holiday enkulu kakhulu especially kini, hayi i-holiday endithakazelele kakhulu ngayo njengokubana khona apha nje elizweni laseBotswana. Hayi kwekhaya nje uthi ngaye ekhaya manje mbajoni ezinye izinto zemisebenzi nje ezifisa ukuthi ngiqalise isiqeqe.
Abanye njalo abeZimbabwe baphumile elizweni kuyahlaba ikhefu emazweni afana leBotswana leSouth Africa besithi kungcono ukuthi babe ngaphandle kwelizwe ngesikhathi umumo ungamanga kahle ekhaya. Kodwa isikhambi zikhala ngentengo yokuhamba eqonge kwamagama ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Umnumzana Matara yena uthi yiso sodwa isikhathi abakubhizimusi lezimoto ezithwala uZulu abangathola khona inzuzo.
Into yonke ngizokuzela ukuthi ngokubhizi so lati nesakha advantage ngokuthi ngokuthi sikutransport ukuthi mzansi lesikhathi sokuthi uyayeta sikhathi sokuthi uyaqansa ngapetrol ngathi zilana nendlela yengonke ngasikwenza izimane nginengi ngamsosikhala ukuhamba ngendlela yokuthi lo nxoleba neyngane lati nesikhathi advantage ukuthi azithulise lati zizikhale khona phezu kwesikhona.
Izihambi njalo zidaniswe ukuchitha isikhathi eside emngceleni uyaramukhobani leplumtree ngenxa yendwendwe zabantu ikakhulu abakade bengena elizweni. ELeBotswana leZimbabwe zivame ukuthi imngcele ingavalwa ngesikhathi sekhefu lekhisimusi kuyindlela yokunciphisa isikhathi isihambi bezisichitha emngceleni. Kodwa lo nyaka akuzange kubikwe ukuthi kungani umngcele uvulwe akwamahola ajayelekileyo kusukela ngehola lesithupha ekuseni kuvalwa ngeletshumi ntambama. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSavon kweleBotswana.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umqando ochaze izigabeni eziningi zeleMelika ngalempela sonto ubangele ingozi zokutshelela kwemigwaqo lokuwela kophahla lwezindlu lezakhiwo ebesezisindwa yi-snow. Inani lababulewe kule ingozi ngale impelaviki yekhisimusi bafike kwabangamashumi amathathu lane 34 ilizwe lonke. Isigaba esitshayo ngolaka nelanga lekhisimusi ngeseBuffalo eNew York. Kulabantu abahlanu ababotshelwe icala lokudubula lokubulala owesilisa obeleminyaka elishumi lathoba neminye 19 ngelanga kuzavuka kuyikhisimusi ngomgqibelo emavinkilini aweMall of America asemzini oweBloomington esigabeni seMinnesota khonapha eMelika. Ukukhala kompopho kwethu seyabaningi abakade besaphithizela bethenga okwekhisimusi abagcine sebebaleka besesabela ukuthi kungabe sokuvuke umunye ovuke ubhova wadubula esefuna ukudubula umuntu wonke. Ele Democratic Republic of Congo lisungule umkhankaso wokukhuthaza uzulu walelo lizwe ukuthi abhalisele ukuvota ngosuku kuzavuka kuyikhisimusi ngomgqibelo mhla ka 24 Mpalakazi. Umongameli Felix Tshisekedi ukhangelele ukuncintisa kulolu khetho edinga ukubana abuyele embusweni okwehlandla lesibili. Kuthi-ke ibandla elibusayo kweleGabon eleGabonese Democratic Party ligqibe umhlangano walo omkhulu wokukhetha inkokeli owe-Congress ngempelasonto esikolweni salelo lizwe iLibreville. Ngesaziso sokuthi umongameli Ali Bongo Ondimba uzancintisa idinga ukubuyela embusweni okwehlandla lesithathu kukhetho oluzakwenziwa ngoNcwabasakazi omnyaka ozayo oka 2023. Izincwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuthuthukiswa komsebenzi wezempilakahle eZimbabwe ngalesi sikhathi sesilungiselela ukwamukela umnyaka omutsha ukuze kube lomehluko njalo kube lula ukuba umuntu wonke afinyelele usizo lokwelatshwa ngembadalo ayenelisayo. Intethele zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lokhu kwenzelwa ukuba kudale umumo wokulandelwa kwezincumo zenhlanganiso yomanyano kwamazwe abensundu we-African Union as a Sustainable Development Goal 3.8 kutsho lezingqwethi zezempilakahle. Umnumzana Albert Mazula omgcinihlalo wenhlanganiso emela izakhamizi eHarare Residence Trust uthi inhlelo ezazikhona zikahulumende ngesikhathi leZimbabwe lisanda kuthola uzibuse kumele zivuselelwe okunjengalokho okwenziwe nguhulumende ekulwisaneni ke lobhubhane lwe-COVID kwisikhatshana esanda kwedlula.
Singakhangela sifananisa lamanye amazwe, i-COVID kayizange ibe ingozi kangako kwele Zimbabwe. Sibe sesikhangela njalo ama-program e-immunization, sibone imikhankaso lemizamo kahulumende bezama ukuhlaba amajekiseni labo okumele ukuthi bahlatshwe lokuthontisela lokho okuthontiselwayo.
Uqhubeke ethi noma kunjalo kuqakathekile ukuba imisebenzi yokuthuthukisa izibhedlela nenhlalakahle yezisebenzi zezempilakahle iqheliswe kungatshiywa njalo udubo lokutholiswa kwamanzi.
Amanzi aqakathekile ukuthi abe khona isikhathi sonke ukuze abantu bahlale behlanzekile. Abantu bangahlanzeka lemikhuhlane iba nganeno. Kwesinye isikhathi amanzi ebengatholakali, kwesinye isikhathi abuye engcolile.
Ukuthuthukiswa kwezempilakahle kukhuthazwa njalo ngabenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization, WHO, ethi kumele uzulu efinyelele ezempilakahle kalula ngendlela engaduliyo phansi kwethiwa Universal Health Coverage. Umnumzana Ambrose Bindi, umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eyabulawa Progressive Residents Association, uthi ikhona imisebenzi ekhanyayo lapha nalaphaya noma singakafiki kusibanga esidingakalayo ngaphansi kwalolu hlelo.
Kuyisifiso ukuthi bonke abantu bafinyelele bakusihlele yonke lalaba kade bebambe isifutho esilandeli kade besinqasa benjalo bavumele baye ekliniki bayekwelatshwa mahhala. Khonokho yokuhle sikunazele sisukana ngabo hlala kunjalo.
Welekelele ngokuthi ukuze ezempilakahle zibe sesimeni esihle kumele lezibhedlela zithuthukiswe ebizwa ngokuthi i-health infrastructure rehabilitation.
Sinazeka uhulumende usefakile i-budget yomnyaka ozayo wayenza ngapha ku-budget imali yabaningi kwezempilakahle. Esikhale ukuthi xa kunjalo uhulumende kananzelele ukuthi izibhedlela lezi sikhuluma ngazo zithenge izinto ezizomsebenzi zakube nembhedi eqondileyo.
Udokotela Prosper Chitambara oyingqwethi ecubungula ezentuthuko lomnotho uthi ukuze isiqondiso zokulinganiswa kwamathuba ekufinyelelweni ezempilakahle kumuntu wonke eze equity in health kumbe i-universal health coverage zifezwe kungadingakala usekelo oluzayo oluvela kusikhwama selizwe okubizwa ngokuthi public sector investment, ngoba kungela lizwe elingenelisa ukufinyelela limsebenzi kungela sekelo olunje. Ethi babamba umhlangano we-budget review lomphathintambo kwezemali njengengcitshi zomnotho, benikeza imbono yokuthi lokhu kungenziwa njani.
One thing that we've been advocating government to do is to come up with a university, your health insurance scheme. And the Minister of Finance, during the post-budget meeting, the Minister of Finance made a commitment that it's an area that they are looking at. So,
kuminyaka ilizwe lisanda kuthola uzibuso, uhulumende waqakathekisa kakhulu inhlelo zezempilakahle ezifana le-equity in health, le-primary health care, lokuqakathekisa ukuvikelwa kwemikhuhlane etshiyeneyo, kwehlisa ukulahlekelwa ngemphefumulo, immortality rate isuka kusilinganiso sokungamachumi athoba munemunye ekhulwini 90% ngomnyaka ka-1980, sesiya ke kwesiphezulu kwamachumi amahlanu 53% ngomnyaka ka-1988. Uhlelo lokuhlabisa abantwana amajekiseni okuvikela imikhuhlane evame ukuhlasela abantwana abaleminyaka ephansi kwemihlanu lalo luthuthukiseke lwaphathisa kakhulu okwamagama lwasuka ke kusilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu ekhulwini 25%, lwafika kwesingamachumi athoba minwembili ekhulwini 80% ngesikhathi esifanayo. Uhulumende wengezelele inani lemali enikezwayo kwezempilakahle kubhajethi yakhe yomnyaka ozayo oka-2023 yafika kumabhiliyoni aphezulu kwangamakhulu ayisikhombisa amadola eZimbabwe, 702 billion Zimbabwe dollars. Inkanti abaphathisayo labo bezangenela lapha nalaphaya ngenhloso yokuthuthukisa ezempilakahle elizweni. Ugatsha lwezempilakahle kukhasilalo luthi luphakathi kokwakha ama-health post lokulungisisa izibhedlela kuzabelo zonke, kugoqela ke kundawo ezifana lakoChundura, Mafindifindi, Mukarati, Rushinga, Binga, Urungwe lezinye indawo. Njalo bethuthukisa le misebenzi yokutholisa amanzi kundawana ezinje ngezikhathi eziningi zesemba lezibholane. Betholisa njalo amandla kagetsi kugoqela lawesola phakathi kokunye ngenhloso yokuthuthukisa le misebenzi ukuba uzulu efinyelele ezempilakahle lula. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntande.
Bayathandabuza abanye abantu abeZimbabwe ukubana kungaba lenguquko kwezomnotho, ezombusazwe, ezemisebenzi lokutholakala kwamandla kagetsi ngomnyaka ozayo oka-2023. Abake sebandleni elezano PF bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele ukuguqula impilo kaZulu. Kubika uGibbs Dube weStudio 7.
Umnumzana efidlela Ncube olwela ilungelo likaZulu ngomunye wabathi akusoze kube lenguquko eZimbabwe ngomnyaka ozayo.
Ubunzima buzaqhubeka bukhula phakathi kwabantu, indlala izabilokhu ikhona, ubuyanga buqhubeka busiya phambili, imisebenzi izabilokhu ingekho, abasebenzi bazabilokhu behola imali encane, imali emabhenki izabilokhu ishoda ingatholakali, imizila ilokhu isanda ikhula yalabo badinga ukuthi bazuze imali yabo ehlala emabhenki. Kuzabe kulokhu kungatholakali imali yokuthenga ukudla kalula, kudla kuzaqhubeka kudula ngokuba kazikho impawu eziveza ukuthi uhulumende angaba lecebo lokulungisa zona lezi nkinga esizibone ngo-2021, ngo-2020, ngo-2022 lasemuva le. Lokhu ziqhubeke njalo ngoba kakulacebo lokuzilungisa.
Kuthi akusoze kulungiswe uhlupho lokusilela kwamandla kagesi.
Amagetsi azaqhubeka elokhe engatholakali ngendlela efaneleyo, kuyafana le-fuel ngokunjalo. Zona lezo zinto nxa zikhwela amafutha ezimota, kukhwela le-gesi, kusho khona ukuthi izinto zizakhwela.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo.
Inkinga zika-2022 sizachaphalazo. Kuzabe kulokhu kuloduko logetsi. So sithi uZulu uzafanele adinge indlela zokupheka kumbe usebenzisa umoya igas kumbe abanye basebenzisa amalahle kodwa hathi ngibona ngathi mina udubo lwa gas awusuze luphele kuza fanele kube lezi ndlela ezimbalwa ezokuthi amaZimbabweans alungisise izimpilo zabo ngoba ukuba lokhu bekhangelele kuzana uPF uhulumende akazana uPF gala macebo okulungisisa udubo lwethu kunje kathesi nje ama factory amaningi avalwayo angibone ezavulwa ngoba uhlupho lwemali yangaphandle foreign currency aluka lungisiswa imisebenzi ilokhe isilelwa abantwana abaningi abavela ema university kabakazuza umsebenzi zokuthiwa khona uhulumende ukhuluma ngowama mine ngokwemigwaqo kodwa imisebenzi yakhona imisebenzi evela ikhona ngayincedi lutho
so kungenya uthi akula lutho olubambekayo oluza kwenziwa nguhulumende kamnangagwa
loba kuthiwa khona kulo khetho umnumzana mnangagwa uyabe lokhu ethembisa kuzahlala kulo hlupho lwemisebenzi ukusilwa kwegesi lezi hlahla zizaganyulwa abantu bedinga indlela sokuzuza umlilo wokupheka
umnumzana Msongela Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu uvumelana laye
uZulu nanzelela ukuthi kumnyama esibuya khona njalo kumnyama la siya khona phakathi kombuso weZanu-PF kule mthethwanyana efakwa libandla leZanu-PF unqindezela abantu elawuqala elibizwa yi-Patriotic Bill lenye ethiwa yi-Private Voluntary Organizations Bill izano izama unqindezela abantu ukuthi amalungelo wabo angafezeki
uNdlovu uthi ibandla elibusayo lifuna ukubusa amadonki aze amile impondo
iZanu-PF ikhangelele ukuthi ihlale isembusweni ayilanele lamalungelo lokuthuthukisa ilizwe inkinga ezaba khona kakhulu ngokuthi kuzoba lodlakela olukhulu kakhulu kwe-election ezayo ngoba uMnangagwa ufuna ukuqhubeka ebusa kodwa ayisikho kodwa lokho ngoba yena engavusa uzafuna ukutshela omunye owezana
kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla lezana uPF uthi uhulumende uza kwenzela uZulu akuthembise lo nyaka
kuningi esikukhanele ukubana kube sezandleni zethu njalo kusifikele ikakhulu sikhangela izithembiso ezaba khona kuhulumende ukuthi umgwaqo ovelela eBedbridge Bulawayo Victoria Falls uzaba umgwaqo ozawuthi usetshenzwa ngezinye zezikhangelelo esizikhangeleyo ukuthi sizathi ukuqhubeka ngomnyaka ka-2023 kube lokuhamba okuhle ebantwini ababevelela eGoli besiya kuBulawayo Victoria Falls siphinde futhi njalo sikhangele ukuthi kwezamagetsi lapha uhulumende uzaphathisa kakhulu ukuthi abone ukuthi abantu bathola umlilo wamagetsi
uNkomo uthi okunye kumele uZulu ezenzele
kulabo abanye abakwanisa ukuthi babe le mali zokufaka amasola yiyo-ke kuphela indlela esiyibona ukuthi isikhathi ingasincedisa ezintweni eziningi ubana usebenzise amandla kasola ukufaka amasola ezindaweni eziningi ezitshiyeneyo lapho kusetshenziswa khona amagetsi
leli zilobho likhangelele ukuba lizaqhuba ukhetho olukhulu kumnyaka ozayo akwaziwa ukuba kuza kwenzakalani elizweni ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoKip Stube
ku-Live Talk lamhlanje sikhangela muva okwenzakale kulomnyaka ka-2022 esesugqiba liviki kwezombusazwe kwezomnotho kwezenhlalakahle kazulu lakwezinye inhlangothi zempilo u-D-Connection uhlelo olwe-Live Talk lilo Evans Zininga singekehlukane zihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela namhlanje abakomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission banikeze umongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo lokwehlukaniswa kwemingcele kwezokuvota preliminary delimitation report lo nyaka inkulungwane lenkulungwane zabantu zihambile ekisimusini abakade behlala kwele Botswana silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngupraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.